Ibandla le-Citizens Coalition for Change lamanye athi asekhulumisana leziphathamandla zomanyano we-African Union ukuze bethole ugwalo lokuvota. Unkosazana Ellen Shiriyedenga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi kuqakathekile ukuba inhlanganiso le lezinye zingenele kudaba lwe-voters roll. UShiriyedenga uthi udaba lolu lwabikelwa iqula le-SADC elikwele Zimbabwe elihlolisisa indlela okulungiselelwa ngayo ukhetho oluzayo.
Into esakhala ngayo kwi-SADC yindaba ye-voters roll. Ukuthi ivethi zayisiningi i-voters roll njengama-political parties. Khathesi sibona izami ibhizi zithumela ama-messages ukuthi sithingele kuma-WhatsApp group besebenzisa i-voters roll eyenze after i-voter registration place. Kodwa thina nxa sicela i-voters roll siyanyuzwa. As long as kungema-voters roll kuzathi super phambili i-voters roll isinaba. Njalo sisebenza lamanye ama-civic organizations elizweni ukuthi sibone ukuthi singancedisana njani ukuthi sithole i-voters roll. Njalo futhi njengebanga sesibhalile elincwadi ezekho ukuthi besicela i-voters roll yenaleyo ngoba umthetho welizwe uyakhuluma ukuthi i-voters roll is a public document. Umuntu nomuntu oyabe eyicela kumele ayiphiwe ebhadale imfanelo ezifunakalayo. Njalo le-SADC sicelile ukuthi kule ndaba ye-voters roll ayibhalela izinda kudosiya esihambise i-SADC sikhothi khulume kakhulu ngodaba lwe-voters roll ngoba i-SADC ilemithetho ethize ekhangelane njengokhetho and i-voters roll is one of them ukuthi i-voters roll should be accessible to all political players. So sithi iZimbabwe njenge-member state ye-SADC kumele ilandele imithetho le efakwe yi-SADC. So ngenye indaba lathi sizama naku-SADC sizama ukuphusha ukuthi i-SADC isincedise ukuthi i-voters roll iyakhiwa emabandleni ama-political parties nabanye nje ama-election stakeholders.
Amabandla amaningi aphikisayo athi kumele lulungiswe udaba lolu. Kodwa okubandla le-ZANU-PF uMnumzana Mlungisi Moyo uthi akuqedakali okufunwa ngamabandla aphikisayo.
I-voters roll le abakhala ngayo iyatholakala and ayisiyo document engingathi ingasetshenziswa libandla eliphikisayo kuphela, even lebandla elibusayo liyayifuna. Kodwa ngenxa yokuthi iVEC ilemgoqo yayo ilokusebenza kwayo esebenza ngakho, lebandla elibusayo lathi kunje kunzima ukuthi itholakale i-voters roll leyo ngoba lathi sebefuna ukuthi abantu babone ukuthi barejistile ukuvota kumbe abarejistanga. Ma bona bethu bafuna ukuya ku-African Union kuyatshengisa kakhulu ukuthi bona kabameli izikhalazo zikaZulu wala ekhaya ngoba abakahambi ngitsho lamakhoti awala abakazami ngendlela zonke ukuthi bafuqe iZEC ukuthi yenelise ukubanika leyo voters roll. Sebengabantu athi bagijima baya ku-African Union, abantu abathi bafuna ukuya angazi bazagcina besithi bafuna ukuya la ku-European Union.
Umnumzana Belief Gawule laye okubandlaleli ulombono ofanayo.
IZEC izanika wonke ama-political parties kubiza kukhulula i-voters roll ngesikhathi esifaneleyo isibonile ukuthi umsebenzi wabo wonke sebewuqedile. Ngokunjalo abantu bayanikwa isikhathi sokuya inspekta i-voters roll sokuyalanda ukhetho lapho abantu ababona khona ukuthi ababengekho amabizo awengekho ku-voters roll banikwe ithuba lokubhalisa okokugcina. Ngokunjalo abanye beze bethi kwesikhathi nxa besiyakhethweni becile bevota beze bethole ama-slips lana okuregister as voters nyalo kwalokho okusenzakala kuqala. Ngokunjalo-ke amboni kuphuzile lokho ngoba okuqakathekileyo ukuthi kade vele lona ukhetho luningi.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okuhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi amabandla aphikisayo kasoze aluthole ugwalo lwe-voters roll.
Ukukhala kwamabandla aphikisayo kuyikutshaya nje umkhulungwane, inja iyayutshaya umkhulungwane kodwa ekukhalelayo kungaphumi. Ukuya ku-African Union akusoze kusize lutho ngoba i-African Union akukho ezakwenza. Nxa kuyikuthi khona kumbe sithi ngabakhokheli bamazwe athile besemazweni abo abakusolo kwenzakala eZimbabwe, angeke bathi nxa sebeku-African Union bese beqina bakusola. Ungakhangeli ilokuzeni i-SADC akulanto eyenzayo. I-SADC yinto eyabunjwa ngomgabe into vele inhlangano yabe ivikela kakhulu ama detector kumbe sithi ontando kayiphikiswa. So angiboni ke mini African Union kukhona ezakwenza ngoba kufuneka vele ukuthi kusukume izinhlanganiso eziselizweni abantu abaselizweni besola into eyenzakalayo kusuka lapho bese kuba ama individual countries achothoza okwenzakalayo.
Omele iHarare North edale lePhalamende umnumzana Alan McCann waphanyeka udaba lwe voters roll emthethweni ndaba owathi kumele lulungiswe lungakanikwa uZulu.